Bizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekela phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana umnumzana Charlton Wende.
Into yokuqala ikuthi umuntu kumele ephiwe trial ebekwazi sibe kwazi icala lakhe ngelani, njengalokho okwenzakala kuJoanna Momombe, she's the former Nurse Gender Secretary and Simalai ngesikhathi lesi, ngoba siyakwazi kala cala.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitane ikhanya isiphelele emoyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kuvothwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngale yandlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende egcekeni lendizamtshina e-Robert Mugabe Airport evela kwele Namibia, kodwa akungazakali ukuthi icala lakhe lingelani. Lokhu kwenzakala elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Joanna Mamombe obotshwe ngempelasonto eyalelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebheyili wasiwa ejele leGurubhi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sefika phose amashumi amabili amalunga edale lephalamende awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kaZibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankwaso wokubagudula. Ibandla le-MDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo, njengoba ukutshengisela kwakugqokwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledale le-Senate emela iBulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukuboshwa kwenkokheli zebandla le-MDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana nalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lona lolu kumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zibona okokwenza, but okwakathesa kulanto esingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana uSicalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kanye neziphathamandla zebandla liphikisayo ele-MDC.
Into ebonakalayo yokuqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhothi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana-ke lehlelo lwe-ZANU-PF eyohulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwamavoti ngomnyaka ka-2018 mhlaka-31 August. Yikho ubona-ke bebophe-ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza-ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje honorable Charlton Wende Honorable Juana Mombe, Omwe Mucha, Ose Palamende, Ubo Chelwe, Indaba Yugu, Funage, Ugu, Kita Ukulumende, Nenzela, Ukipa Ukulumende, Escondem Nenzela, Nyeko, MTTN, Uto, a prison.
Gunjaronje, Unkosazana Mombe, Olemia, Uzala, and Machima Vilan Sanu, Omwe Nanagumalunga Wonke. Awedayele ePhalamende ubuyiselwe esixokisini wathiwa uzamisa emthethwandaba mhlaka 19 kuyona le nyanga ngemva kokuba uMantshi uRumbitsayo Mgwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala uMamombe wethesa icala lokuthi wenza umhlangano lentatheli izindaba mhlaka 14 izibandlela eHarare ejojozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuvika edlulileyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani njalo amahola angamashumi amane lasishiyagalombili edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa okusho ukuthi kumele akhululwe kodwa lokhu uMantshi Mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe babuse kumthethwandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili ekhuluma le Studio 7 igqwetha likaMamombe umnumzana uBay Shaba uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethwandaba mhlaka 19 Mbimbidi bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the fact that the client, my client, was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukaMantshi ukuthi ukubophwa lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angamashumi amane lasitshiyagalombili wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lethathele izindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizabuyela emthethwandaba mhlaka 19 Mbimbidi 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alihlanganise emakolishini athi eYelupane State University kanye leGreat Zimbabwe emaSwingo. Unobhala walihlanganiso umnumzana Asifunye utshele Studio 7 ukuthi bonke ababotshiweyo babotshelwa ukuthi bachothoza ukwehluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
Njenge Zimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele phiwe trial ebekwazi sibekwazi icala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoana Mamombe, she is a former Zinasi Gender Secretary and Simalai ngesikhathi lesi, ngoba siyakwazi kala cala asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni leMaswingo ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle komnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Tebe.
Imizamo kaMongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitani ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani ngamazwe womabili. Intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthe engena embusweni nyakenye, uMongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni achiyeneyo ekugcizelela lokhu, njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe uchiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu, njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela amazwe e-European Union aqelise izijeziso azethesa amalunga e-ZANU-PF ngoba esithi kusakunengi okumele kwenziwe ngohulumende kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa uloke engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungeza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda oyisikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa.
Imizamo kaMnangagwa isuke yehluleka ngokushesha kakhulu emvana kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bona yami ngeke sikhulume ngezenzo ze-America kumbe izenzo ze-European Union okusegcekeni ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSpanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakhe kathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi noma into zonke zihlezi zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbidala mbidala kuhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ukubana ubaba uMnangagwa ulayo into kayi willpower ngesikhiwa yokuthi into lezi zingazilungiswa. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokwana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engaso zibuye overnight, yinto ezabe ilungiswa binjanbinjani lathi sifike lapho kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziso ngendaba naleyo, mina mvana ngantoa yikho lokho esikuthi ngesikhiwa is a hypocrite ephelelelo sibili.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe-EU sebeqhelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba kabalanga akula ngenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sekufakwe izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwa kulanto esinga yenzi. Ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
UNcube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Kambe uzana ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esuthisa eleMelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso. Njengokutsho kwabadala sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kulomlimi wesigodini esigabeni seMatopeleland South ohlaselwe ngamasela phakathi kobusuku kunsukwana ezisandula abulala inkomo zakhe ezinhlanu qede achiya inyama yonke ibuthelelwe. Lanxa lokhu kukhanya njengemisebenzi yolunya kunakanelwa ukuthi amasela la asuke aphanjaniswa asebaleka engakafaki inyama emoteni. Umlimi lo unkosikazi Nomalanga Sibanda uthi uthukuthele kakhulu ngesehlakalo lesi. Uthi njalo okumdanisayo ukuthi amasela la akawakabotshwa. Ukuntshontshwa kwenkomo kubhahile elizweni lonke jikelele kulezi nsuku manje umthetho uphatha amasela ezifuyo ngesandla esilukhuni. Untungamile inkomo Studio 7 uxoxe loMasibanda wamchasisela okunengi ngokulahlekelwa kwakhe.
Inkomo zazilele zezidinga ezingekho, zazingutheni ezaziphethe. Bayadinge bazisela, kwasekuthe kuseni kuyisonto, basebesizomnye umama ebuya esichethi khona, Sibanda budinga iy'nkomo zakho, besithi umntanami ohlala eplazini. Udinga iy'nkomo zakho Sibanda, iy'nkomo zakho sizibone laphana zibulewe zonke iy'nkomo zakho. Zabulawela eplazini likamakhelwane. Umakhelwane wahle watshelwa nguye owahambayo ukuya emapholisa esigodini. Thina sisesigodini number 22 Woodlands. Nguye ohambayo umakhelwane awaripota emapholiseni.
Abanja yini amasela la?
Amasela lokhu engakabanjwa. Asikezwa le clue kakula. Sapho ngokuthi sithi sibuze emapholiseni kuvike ezimbili ezidlulileyo. Amapholisa athi khona kulabanye futhi abadlelwe ezinye iy'nkomo ezimbili duzane lasethandweni khona phana duzane langakithi. Bathi sizalitshela uMasinyezi kodwa akuvela kukabili ngitsho lomzila ngitsho.
Ukutshontshwa kwenkomo ludubo olubhahileyo vele khona ngapho esigodini kumbe bekuqala nje.
Nxa besitsho bathi khonokho kuze kube ngumhlambi omkhulu ovele emntwini oyedwa kade yinto abayiqalisayo.
Babulale zingake zakho ezinhlanu?
Ye, kwezami babulale ezinhlanu. Ezinye zatholakala zilokho ezini duzani lakhonapho okwabulawela khona ezini lezi zazimbili ngoba nabona babethe zinguteni kodwa thina kwaphetha kudiscover ukuthi hayi kutho ukuthi ade beqhube zingu-7.
Usele lezingaki pho?
Ngisele lezingu-32.
Uyatsho ukuthi akukabotshwa muntu manyathelo bani eseliwathethe pho ukwenqabela izigilamkhuba ezinje?
Isithe kwenze njalo sahle saziza ukhansila wabuya kusini khonapho sisesela amapholisa. Sase sikhuluma sasebesithi alibana lisifoma ineighborhood watch yikho thina sasesithi hayi sasiza kuzwa-ke ngabakhulu besigaba njengokuthi njengoba sasitshele ukhansila ukuthi siza kuze sithi ngcono kwenze kubenje. La mapholisa ayetsho njalo ukuthi foma nini ineighborhood watch kudiba ngokuthi abantu laba bazi be-armed.
Alo-ke ngonkosikazi Nomalanga Sibanda isakhamuzi sesigodini esigabeni seMatopeleland South esibulawelwe inkomo ezinhlanu ngamasela kunsukwana isanda kwedlula. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekhona le esigodini.
Yebo, mtswana zomuhle. Okhulumayo ngoMike Hobe umsakazi waseStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe lapho kuboshwa khona abantu bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa abagoqela unkosazana Joanna Mamombe yena omela isigaba seHarare West ejale lePhalamende. Siyezwa njalo ukusukuboshwe elinye njalo ilunga ledala lePhalamende umnumzana uCharlton Wende. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe? Abafisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo esithi +1 202 465 0318. Hhayi ke zulukandaba asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM. Bye bye.
okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezisebenzi yakwele Sudan ikhuthaza izisebenzi zonke zelizwe ngaphandle kwezisebenza ezibhedlela leminye imisebenzi eqakathekileyo ukuthi zikhalale umsebenzi ngenjongo yokubamba umongameli Omar al-Bashir ngamandla ukuthi asuke esihlalweni. Omunye umahluli welemelika useyale ukuthi udaba lwentombazana eyasuka kwelemelika yaya kwele Syria ukuyaba lilunga lwabalwa becatsha be-ISIS luthoniswe ngesiphangiphangi ukuze luntombazana aphenduke elizweni lemelika. Ale balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga kaZibandlela lonyaka abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokungami kuhle kwezomnotho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezomnotho kanye labosomabhizimusi ngalolu daba.
Kulandela lokhu ukutshengisela, uhulumende wabomba ikomiti ekhokhelwa ngumphathintambo obona ngezamafekithali umnumzana Ngqobizwitha Mangaliso Ndlovu ukuthi ihlolisise lolu daba njalo ibone ukuthi amabhizimusi ayasebenza njalo. Omunye usomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma uthi kuyancomeka okwenziwe nguhulumente.
Ngibona ngani ngumcabango omuhle kakhulu kahulumende okubona kufanele ubana ancedise abantu laba abaluthelindo labo abatshisele izitolo zabo ukuthi bakwanise ubana bavule futhi. Ngumbono omuhle kakhulu, njalo into engiyithandileyo ayisiyo mali ephiwayo, imali ethiwa yi-loan ekutshengisa ukuba bazayibuyisela noma-ke iyabe nama-interest amancane. Khona kubana kuyasifundisa ukubana sibe ne-responsibility njengabasomabhizinisi, njalo ingadlaliswa ngoba nxa ukwazi iyabuyela imalana asoze idlalisela. Bakhona abanye abangasuke abeyithathe kwaphana kunokuthi ahambe eyothenga impahla zokufaka esitolo egcine sekuthenga imoto yakhe lapha esefuna ukufashayini. So khona okuzayo ukuthi abantu basebenzise leyo mali ngendlela eqondileyo epheleleyo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bulisani Ncube kulombono owehlukileyo ngalolu daba.
Yini asomqondo omuhle okade kuqondile ukuthi banikwe bakhompasethwe, ngoba nxa ubanika ilona ubancede usubanike imali yokuthi babhadale ama-suppliers. Phela ama-suppliers abo izikhathi eziningi abanika ama-30-day account, abaningi babe vele bengabhadalele ithukela babelibewodile lapha kwakubabekuwodile ngoba kune-30-day account. Abasakuthengisanga ngoba ni babethe mauthi bazakuthengisa bathole i-profit bese besiyabhadala-ke basalele profit. Kanti nxa ubanika ilona usho ukuthi bazayibhadala ile interest bevele belesikweleti sebelesikweleti ezimbili bazibhadale bazithengi zombili. Uhulumende uzayiswela imali ngoba yikelayo, kodwa phela uhulumende uyatheksa ukuthi athole imali. So uyabe ezabona ukuthi enze njani, but ivele i-way forward ukuthi uhulumende abakhombazele.
Ekhuluma emhlanganweni labalandeli bebandla lezanu-PF, umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe osomabhizimusi abafuna ukuthola imali le kufanele bezothatha amaphepha amafomu ehofisini yakhe ukwenzela ukuthi bewagcwalise beyifinyelele. Umnumzana Chuma uthi lokhu akutsho ukuthi imali le izatholwa ngabasekeli bebandla lakhe kuphela.
Umama uMancube ekhuluma esendlule ebebikela abanikazi bomhlangano wezanu-PF ukuthi kona uhulumende useyenzeni, engasho ukuthi kona imali amesibuya kubona laba bantu, ngoba imali eyakosomabhizinisi abavele kade benamagosa abagqibelwayo njalo abashiselwayo. And ungakhangela nxa susiya kwaphana endabeni enjalo awuselani lokuthi umuntu lo ngwaliphi bani bengwani. Sokusiya ngokuthi umuntu lo uneshobhini egqekeziweyo njalo uneshobhini kumbe ethisiweyo, andibana akwazi ukubana ayenzeni afinyelele ukuthatha leyo mali. So leyo mali angibona into yona ingabuya isohla ngathini lezepolitics. Laphana nje ebechasisela abantu ngoba umuntu uyakwazi ukuthi nanxa umuntu angangena uba ngu-MP ungeniswa libandla elithize. Nalapho unqamte esabauminista ngale umele lokhu abekuyele siyaripota ebandleni lakhe lapho njani asukela khona. So ukuchasisa kukaminista ebantwini bezanu-P_F laphana akusiyo nto embi kumbe singathi ethusayo. Ubikela abantu abamsuse phansi bamfikisa lapha akhona uthi bebekwazi ukuthi ngathesi uyenzani ngathesi uyenzani. So lokwana akula nto embi njalo akutsho ukuthi kodwa into leyo isingena kwezepolitics.
Amabhizimusi la agqekezwa kwathi amanye achiswa njalo uhulumende uthi alahlekelwa izigidi phose ezingamachumi amabili zamadola. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa usanda ukukhokhela umkhosi wokunikeza abanye balaba usomabhizimusi kobulawayo amafriji avela kunkampani yeVarum Beverages. Lanxa uhulumende esithi ngabasekeli bamabandla aphikisayo abagqekeza izitolo, eminye imbiko eyaphuma emthethwandaba yaveza ukuthi abanye abasekeli bebandla leZANU-PF kanye lamasotsha baphatheka kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Lolo ingoma kabongekile Simelani oyazakala kakhulu ngegama lokuthi Babes Wodumo. Siyazi ke sikhuluma nje kulendaba esegudwini lapho uBabes abonakale kumabona kude echaywa ijahala ke uMampintsha, yena oyaziliwa ngelokuthi Mandla Maphumulo. UMampintsha ke usehlawuliswe imali i-R2,000 ye-bail. Ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukubothwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubothwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama uChris Gande lithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.